Udaba lweholo labongi ludaba olusekudwini kwizisebenzi kahulumende ezigoqela ababalisi labo asebevula amehlo bekhangelela ukuthi uhulumende uzawengezelela labo iholo. Abongi bakhalale umsebenzi kunyanga edlulileyo bekhonona ngokuthi uhulumende ubakweleda ezinye izimali okumele baziphiwe lapho besemsebenzini ezibalisa imbadalo abayiphiwa lapho besebenza ebusuku. Kulinyanga abongi bathola imali ezitshiyeneyo. Iningi lithole inkulungwane eyodwa yamadola kwathi abanye bethola inkulungwane ezintathu kuthi ama-primary cares wona akhomba ngophakathi ngemva kokuthola inkulungwane ezinhlanu zamadola. Abanye ngabakhala ezimathonsi ngoba bengatholanga lutho. Omunye umongo otholela imali ongathandayo onkanjwa ngebizo uthi wamukele ngenjabulo iholo lakhe.
Thanda ukuba nguhulumende ngemali le yathi asifakelayana namuhla. Yazi sithe sibona amameseji engena emafonini kwangani siyaphutha. Sahamba emabhenki sibili safica imali ziyareflect. Namhla sikwanisa ukuthi sibhadale ama-fees, sithezile zikweredi ezingayenziyo, sibhadalana izemfees abantwana. Lathi sike sithenga igrocery namhla siye sidlele abantwabethu. Engani uhulumende ngabe lokhu esiqhubeke senzela into ezinhle minyaka yonke. Lathi sizasebenza siqinile.
Ukuhlawulwa kwabongi lokhu kuza ngesikhathi kungela mali emabhanga. Njalo uZulu uqhubekela phambili elala phandle kwamabhanga edinga imali. Abacubungula ngenzombusazwe bathi uhulumende uthilwe ngengalo ngabongi njalo kuzamela phathe izisebenzi zakhe zonke okweqanda ngoba ukhetho solusondela. Umnumzana Baluke Moyo uthi inethelo likahulumende leli lilakho ukubhidliza umumo womnotho.
Nika omongikazi imali engaka liphuthe elifanana laloli liyane lenziwa ngomunye uhulumende azanika ama-veterans imali esabekayo yena evele ekhala ngokuthi akula mali. Kuyabulala umnotho welizwe khona lo. Omongikazi bambambe bamtshila ingalo. Bemtshile ingalo umuma uvele kakuqondanga owezomnotho. Uhulumende abe sekhangela ukuthi ukhetho soluseduze. Mhlawumbe lokhu kuzabe kwengeze izicoco.
Umoyo ugcizelele wathi uhulumende sesenkingeni ngoba zonke izisebenzi zakhe zizafuna iholo labo lengezwe.
Civil service inkulu kakhulu ukuthi unganika ibinzanyana labantu imali uthini ngeningi leli lalolikhonona. Mina ngibona ngani uhulumende kagembulanga kuhle lapha and bonke sebeza ukuthi nansi intuba yokungena seliyilona ngceba zonke imbhedo ezangena ngalo.
Ukubhadalwa kwabongi inkulungwane zamadola lokhu kuza ngesikhathi ababalisi bekhalaza ngeholo labo bethi lincane kakhulu. Ngenyanga edlulileyo uhulumende unikeze odokotela inqwaba yemali ngemva kokuba bekhalale umsebenzi kodwa kwamanje sebekhala izimathonsi odokotela besithi iholo labo liphinde lehliswa. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.